sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 13 lwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Unye uqakathekileyo nje ukuthi umuntu edle ukudla okwakha umzimba edle isikhathi ungadla kabili kathathu kane kodwa kube into ekudla okwakha umzimba ubona ukuthi isikhathi esiningi uhlala usuthi ube kulamanzi uyabuwanatha ngaba ngamanzi akhudumalayo.
Kwenziwa umbukiso wezempilakahle kobulawayo ngasikhathi sinye kusungulwa umkhankaso wokulimukisa uzulu nge-coronavirus oyi-COVID-19 charity cycling campaign.
America ililizwe emhlabeni elizama ukungenela lisize kumazwe azathuthuka amancane kakhulu e-Africa la amazwe njengabo Zimbabwe labantu abangafuni ukuphuma embusweni. Manje manje senza kanje Donald Trump laye ukuthi wengeza ukuthi laba abantu abavele becindezela bacindezele yena akavuma ukuthi udliwe kuphela.
Ugatsha lukahulumende olubona ngendaba zasekhaya kwele Melika luthi ukhetho kulelo lizwe luqutshwe ngemfanelo. Loba nje umongameli Donald Trump ekhala ukuthi uqilibezelwe. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sisewange lapho esibamba khona iqembu legwejani band liphethe idlalade lalo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abenhlanganiso elwela ilungelo lezihambi abe Zimbabwe Passenger Association PAS baveza ukukhathazeka okukhulu ngokuziphatha kwabantu abahamba ngamabhasi awezupco abangasazihluphi ukugqoka ama-mask ngesikhathi inani labatholakala belegcikwane le-coronavirus liqhubeka liqonga elizweni njengawo wonke amazwe omhlaba. Selibhekane lehlandla lesibili lokuqonga kwenani labatholakala bele-coronavirus. Sebezinkulungwane phose ezifika ezisithiyagalolunye 8,696 asebehlaselwe leli gcikwane eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amahlanu lanye 52.9 million ababanjwe belalo labulala abedlula kancane isigidi 1.3 million. Elemelika yilo elilokhu likhokhela kunani labantu abatholakala belegcikwane leli labulala abanengi njalo. Kunje sebeyizigidi ezedlula ezilichumi 2.6 million abafunyenwe belalo labulala inkulungwane ezingamakhulu edlula amabili 242,477. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lesi sixwayiso basenza ngemva kokunanzelela ukuba abantu abasazihluphi ugqoka kuhle amamask ekuthelelweni umkhuhlane we-COVID-19 wona okhanya usuvuka ngolaka kuhlandla lesibili sokuqhamuka kwaleli gciwane emazweni omhlaba ikakhulu lawo athuthukileyo. EleZimbabwe lalo liqhubeka lisiba lenani labatholakala belalo mkhuhlane njalo kungabangazange bavakatshele kwamanye amazwe. Okhokhela inhlanganiso ye-PAZ umnumzana Tafadzwa George Goliath ulandisa ngasebe kunanzelela kumkhuba wokuyekethisa ekugqokweni kwamamaski.
Vanhu vachazvitore zvakadzama kuti chirwere ichi chiriko.
Abantu siyakhohlwa ukuti usasekhona lomkhuhlane. Abasafuni ukuwagqoka lawo mamaski ekuzivikeleni ekuthini ungaze wamemetheka lomkhuhlane.
Ingcwethi wezempilakahle zithi kuyingozi enkulu osekusenziwa ngabantu ukungawagqoki ngendlela amamaski. Eyinye yalezi ngcwethi ngudokotela Gary Shaba okhumbuza uzulu ngokuqakatheka kokulandela iziqondiso zikahulumende zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19.
Oyabe egqoke imaski nguye okhangelwa sokungathi nguye oyenze okungekho kuhle. Kodwa nxa sikhangele sibili sananzelela ukubana lo mkhuhlane usungezelela ngokunjalo sisizifake engozini yokubana ekade sikwesabela yonke yona le imizamo isiza kulahleka nje ngoba abantu kabanjani kabazange baqinisene.
Okusekelwe ngomunye osewasinda kulo umkhuhlane umnumzana Thokozi Bindi.
Okunye okuqakathekileyo nje ukuthi umuntu edle ukudla okwakha umzimba elesikhathi ungadla kabili kathathu kane kodwa kube into ekudla okwakha umzimba. Ubona ukuthi isikhathi esiningi uhlala usuthi ube kulamanzi uyabuwanatha ngaba ngamanzi akhudumalayo uyakulokhu wachabula nje wachabula nje unhlawu uyabu wafake into ezinjengabo lemon phakathi.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi lanxa bebaningi asebesinde kulo umkhuhlane sisakhona isidingo sokuba abantu bangayekethisi kwezokulandela iziqondiso ezabekwa nguhulumende wakhe zokuzivikela ukuthi umuntu engathelelwa lumkhuhlane njalo angatheleli abanye nxa engafunyanwa elawo. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Kunjalo nje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ukhuthaze uZulu ukuthi aqhubeke elandela iziqondiso zokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. UChiwenga onguye njalo umphathintambo wezempilakahle ubekhuluma embuthanweni wokulimukisa uZulu ngogubhane lwe-coronavirus lombukiso wezempilakahle owenzelwe elokitshini lemakhokhoba kobulawayo lamhlanje. Umcimbi lo othiwa i-COVID-19 Charity Cycling Campaign ubulabantu abachova amabhasikili abalichumi njalo lomphathintambo wezemidlalo unkosikazi Kirsty Coventry laye ubekhona. UChiwenga uthe ubulawayo ulakho ukubala baningi abalokubanjwa leli gcikwane ele-coronavirus ngenxa yokusilela kwamanzi. Uthe njalo igciwane le-coronavirus selimemetheka njalo ikakhulu emazweni angentshonalanga esithi kumele uZulu alimuke ukuthi alikapheli leli gcikwane elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuliqiniso ukuthi abantu abasayilandeli imigoqo ezayenza ukuthi sigweme ukumemetheka kwe-COVID ngoba kungananzela endaweni eziningi emalokijini landawo yonke indawo nje lapho esihamba khona even emabhasini abantu abasagqoka amamaski. Njalo i-social distancing liyana esiyiyo esikhuthazayo njengenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association ngananzelela layo futhi kayiseke kubo bona abezukho okuyiwa amabhasi kahulumende ivele kayinanzi i-social distancing njalo uzafica ukuthi phakathi khonaphana abantu baye bevele begadile ibhasi kodwa abaningi bakhona kabasafaki futhi amamaski. Sesisendaweni enjengezikolo abantwana kade sizananzela ukuthi babodwa ababalisi basatshengisela kabakho emsebenzini konokana futhi uzafica ukuthi abantwana bevodwa benjalo baye bezicocela benamathelene kabananzi futhi i-social distancing. So ziningi izizathu ezenza ukuthi i-COVID imemetheke njalo khonokho kuliqiniso sibili okukhunywe ngumphathi ntambo wezempila kahle ukuthi hayi izinqumo lezo kazisalandelwa kangako.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus khona ngapho kobulawayo?
Idolobho lakobulawayo liyilokhu esingakubiza sithi ngamahlangano ezindlela ezijeneyo ngesikhiwa abathi i-nodal point ngoba ungakhangela ubulawayo umuntu ovele endaweni ezijeneyo ngabe vele ezambia uyabuya ngo-false road evele ebutswana uyabuya ngo-plumt road evele e-south africa uyabuya ngo-bit bridge road evele eharare abanye bevela khona kibomalawi uyabuya through othirundi bagcina sebethuthile kobulawayo. So ngalokho-ke kwenza ukuthi ubulawayo abe yinziki yokumemetheka kwegciwane njalo kade singananzela sokusenza ukuthi igciwane leli limemetheke ngamandla ukuthi izindawo eziningi sezivuliwe abantwana besikolo sebephendukile bavele ezindaweni ezijiyeneyo omalayitha sebevunyelwe sebebuya. So konke khonokho kubangela ukuthi indawo yakobulawayo ibe yinziki njalo kumemetheke umkhuhlane. Abantu kade behambe ezindaweni zabo ezijiyeneyo emadolobheni ajiyeneyo emazweni ajiyeneyo sebephenduke ekhaya khonokala kubangela ukuthi igciwane limemetheke njalo ukuvula kwezikolo khonokho abantwana abaningi bavele ezindaweni ezijiyeneyo labo nxa sebefikile futhi sebephendukela lelo gciwane ngenxa yokuthi siyakunanzela ukuthi kakula umuntu vele ohlolwayo abantwana manilala nxa bengena esikolo kakula muntu ohlolwayo kuphonga ucheck i-temperature ucheck i-temperature yasiko ku-check i-COVID. So wonke konke akuzenza ukuthi ubulawayo abe sengozini abe sengizikini yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Ekuqhubekeni kwengxabangxoza yempumela yokhetho lokudinga umongameli kwele Melika, ugatsha lukahulumende olubona ngendaba zasekhaya luthi ukhetho kulelo lizwe luqutshwe ngemfanelo, loba nje umongameli Donald Trump ekhala ngokuthi waqilibezelwa. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi olubona ngendaba zekhaya ole-Department of Homeland Security luthi ukhetho lukamongameli olusanda kwenziwa lubaluleke okwedlula lonke ukhetho olwaqhutshwa kwele Melika. Lokhu kwethulwe lugatsha lwe-Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Luphikisa ukwethulwa nguTrump othi kulamavoti amaningi akhitshwa engwalweni zokuvota. Abanye abantu basekela uTrump bacabanga ukuthi uzabuyela esikhundleni. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Mike Pompeo ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana labanye amazwe ole-Department of State othi uTrump uzangena esikhundleni sikamongameli ngozibandlela njalo kumele kubalwe amavoti wonke.
There's a process. The Constitution lays it out pretty clearly. The world should have every confidence that the transition.
Leqiniso lokuthi sokufika isikhathi ukhona ozangena esikhundleni njalo konke lokhu kuza kwenziwa ngemfanelo.
The president who's in office on January 20th, a minute afternoon, will also be successful.
Ulabanye abakubandla lama Republicans abathi kumele uTrump avumele umnumzana Joseph Biden amnqoba kukhetho lolu ukuba alungiselele ukungena esikhundleni sikamongameli. UTrump uvimbe zonke indlela zokuthi alungiselele ukungena esikhundleni sikamongameli. Okumanje uBiden uyakhokhela kukhetho lolu. Ulama electoral votes afika phose amakhulu amathathu 290 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lejumi lasikhombisa 217. Onqoba kukhetho lweMelika kumele ebe lama electoral votes angamakhulu amabili lamajumi ayisikhombisa 270. Ababukele okwenzakala kule Melika abaguqila owayengumongameli umnumzana Barack Obama bathi kumele uTrump anike uBiden ithuba lokubusa. Abanye abadabuka eZimbabwe bamangele ngokwenzakala eMelika. UNkosi Nathi Ndlovu uthi liphutha elikhulu elenziwa nguTrump.
America ililizwe emhlabeni elizama ukungenela lisize kumazwe azasathuthuka amancane kakhulu eAfrika la amazwe. Njengabo Zimbabwe labantu abangafuni ukuphuma embusweni. Manje manje senza kanje uDonald Trump laye kuthi ukuthi wengeza ukuthi laba abantu abavele becindezela bacindezele yena akavuma ukuthi udliwe kuphela.
Umnumzana Gerald Ncube uthi kukhanya engani kuzalunga eMelika loba okwamanje uTrump esalela ukuphuma esikhundleni.
Ukhetho luqhutshwe kahle kakhulu lwase-America lanxa nje uDonald Trump yena ephikisana nakho lokho, kodwa ngokwami ubona mbona ngathi uqhutshwe kahle kakhulu makuqathanisa lalokho esijwayele ukukubona ikakhulu ezweni lakithi eZimbabwe.
Umnumzana Hloniphani Moyo uyakusekela lokhu.
Ngithi kubongela umnumzana uJoe Biden ngokunqoba isikhundla sikamongameli. Kuyinto enhle kakhulu esicabanga ukuthi kuzaba le nqubekela phambili njengoba esengenile laphana ukuba ngumongameli. Ikanti-ke laye hhayi uDonald Trump sithi dudu uzalunga kwelizayo mfo kaTrump kalale ngenxeba.
UTrump wethule omunye njalo umbiko emadabukakusa ngolwesihlanu esithi wanqoba kukhetho lukamongameli. Abazi ngokwenzakalayo bathi kalaqiniso lokuthi kuza kwenzakalani empilweni yakhe engaphuma esikhundleni. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Live Talk lamhlanje siqhubekela phambili sikhangela ukudonselana okuloko kukhona ngempumela yokhetho lweMelika olwenziwe ngeviki edluleyo. Sikhangeleke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ingcwethi kwezemikhuhlane ethelelanwayo elodumo yakweleMelika uDr. Anthony Fauci utshele abakade besemkhosini owenzelwe ebulenjini ukuthi eleMelika okwamanje liphakathi kobunzima obukhulu edabeni lokusabalala kobhubhane lwe-COVID-19 kungenxa yokuqonga kwenani lasebehlaselwe yileli gciwane eselekuzigidi ezedlula ezilishumi 10.6 million lokhu laqhamukayo labulala inkulungwane ezedlula amakhulu amabili 240,000. eleFrance lithi liza kubeka sobala kumabhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba. U-US Secretary for State Mike Pompeo ukuthi kalisekeli ngitsho lakancane inyathelo eselithathwa yilizwe lakhe ukukhipha amasotsha alo ancedisa empini zomndeni kwele-Afghanistan lase-Iraq, khona kusobala ukubana abamaqembu abesimuslim abedlulisa amalawulo abalwisa kulawo mazwe sebeqinisa impi yabo. Lokhu kukhangelelwe ukuphuma kwingxoxo ezizakwenziwa nguPompeo nomunye wakhe wakwele-France ekwethekeleleni kwakhe eParis ngeviki ezayo. Inhlanganiso yamanyana wamazwe omhlaba e-United Nations ibika ngemfa yabantu abangamashumi edlula ayisikhombisa 74 abafele engozini yokugenquka kumkhumbi ekhunjini lolwandle lwe-Mediterranean kwele-Libya. Le ngozi yomkhumbi ibiwa kungenye yeziningi-ningi esezivame ukwenzakala elwandle ithwele abantu ababalekela isimo emazweni awezwekazi le-Afrika besiyadinga ukuphephela ezwekazi le-Europe.
Abekomidi ebona ngezempilakahle basungule uhlelo lokuthapha imibono kaZulu mayelana lemizamo yenhlanganiso ye-Advocacy Core Team yokukhuthaza uhulumende ukuthi avumele abantwana abangamantombazana abaleminyaka engamachumi lambili kusiya phezulu ukusebenzisa indlela zokuzivikela ukuzithwala. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lolu hlelo lokuthapha imbono kaZulu lusungulwe ngemva kwesicelo esepetition esethulwe ngabenhlanganiso ye-Advocacy Core Team, i-ACT, besithi bakhuthaza uhulumende ukuba avumele amantombazana ukuthi afinyelele indlela zokuvikela ukuzithwala kwabezempilo kungadingeki imvumo yomzali. Unkosikazi Sanelisiwe Dube ongumzali uthi lokhu kwenziwa ngabantu abachadileyo behlela imuli.
Kina ngokwazi kwami i-family planning ikuhlela imuli. Imuli ihlelwa ngabantu ababili abathatheneyo asebesendlini yabo abakwazi ukuthi sifuna ukuba nabantwana abangaka ngesikhathi esingaka. So nxa imvumo leyo kwe-family planning sivunyelwa abantwana abancane, umbuzo wami ukuthi bahlela yiphi imuli. Mina ngombono wami kubona ngani kuthiwa yikubavumela abantwana ukuthi kabayenze into zamacansi isikhathi singakafiki ukwenzela ukuthi bangazi. Kodwa mfundiso bani esiyinika abantwana esikristwini lasesintwini, abantwana abancane kasibavumeli ukuthi bayenze izinto zamacansi ngoba kuningi okungabehlela enxa besebenzisa izinto zokuvikela zona lezi ukuthi le mikhuhlane yamacansi singababamba.
Omunye njalo umzali unkosikazi Ethel Chuma yena uthi lokhu kuyabe kuphambula imfundiso abazinika abantwana esontweni.
Ukuvumela i-family planning sekuyivumela ihlazo lokuthi abantwana bangene kwezemacansini mbenda benze emacansini bona bengazizwisisi bese sengizika abantwana kuzabenza bangaziphathi bethembe ukuba abasoze bamithisane, okulihlazo elikhulu kakhulu lelo esingakukhangelelanga ukuba kwenzakale ensontweni kumbe emfundiseni lezi njengendlela esibafundisa ngayo ensontweni.
Umongikazi Senzeni Ncube osebenzela isibhedlela kobulawayo uchasisa ngokusebenzisa indlela zokuvikela ukuzithwala.
Kuzabe kusitsho ukuthi umntwana ongabe leminyaka engu-13 kumbe 14 angazithwala, bazefuna ukuthi basikhiphe leso sizo. Esikhathini esiningi balakho ukuthi balahlekelwe zimpilo zabo kanye lezabantwana abayabe bezithwele.
Umnumzana Kucaca Phulu olilunga ledale lephalamende emele inkulumane njalo ophatheke kulomhlangano uthi udaba lolu luphikiswa nguZulu kodwa engakazwisisi ukuthi kumayelana lempila kahle kumbe ludaba lwamacansi.
Mina ngibona ngazani indaba ekhulunywa lapha indaba eqakathekileyo kakhulu, kodwa engikunanzeleleyo ukuthi abantu kabakayizwisisi abakezwa ukuthi kuthiwani, njalo abatsha bayizwisisa ngenye indlela, abadala bayizwisisa ngenye indlela. So mina ngisafisa ukuthi lami ngike ngithole ithuba lokuthi ngihlanganise abantu ku-postures yami sike sixoxe ngale ndaba, ngixoxe nabadala, ngixoxe nabatsha, ngizwe ukuthi bathini, ngoba lami kuzafika isikhathi lapho kuzavele ngike ngidibhethe ngendaba leyo.
Obemele ikomiti le, elilunga le Senate uDokotela David Parinyathwa, njalo ekukomiti yezempilakahle, uthi bathunywe iParliamente ukuthi bathaphe imbono kaZulu mayelana lokusebenzisa amaphilisi okuvikela ukuzithwala.
Well, we came here as sent by Parliament to consult.
Silapha sithunywe iParliament ukuthi sizokuzwa imibono yabantu kusukela kwabancane kanye labazali laye wonke nje umuntu esigabeni lapha esihamba khona. Umbono wethu ngokubona ukuthi imibhalo owabhalwayo utshoni ebantwini kunye okunye sikhuluma ngaphandle kokufundisa lo mkhuhlane we-HIV yikuthi abantwana abancane kusukela eminyaka elithumi bathole indlela zokuhlela imuli bathi
i-advocacy core team ephanyeke isicelo kuhulumende ngumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ezingaba ngamachumi amabili lambili ezikumsebenzi wokulwela amalungelo kaZulu agoqela ezocansini ukunceda amantombazana lapho bezithwala bengahlelanga inhlelo zabasakhulayo abakhetha ukuthandana labo bulili bunye lokunye okuningi besebenzisa ezempilakahle. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ubulawayo uveza ukukhathazeka ngokuqhubeka kohlupho lokusilela kwemali kanye lendwendwe ezinde zabantu abatshona belayinele ukuthola imali emabhanga. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Cora Ndebele uthi ukutshona belayinele imali kufaka impilo yabo engozini.
Ushupho lemali emabhenki njengoba libona lokho lisiya luqhubekela sibalini likhulu kakhulu. Njalo nje imali abasinikeza yona ngosuku 1000 ngeviki 5000 iyayenza ukubana umuntu nsuku zonke abevukele ebhenki ezama ukuzothatha imali. Ngoba ukusebenzisa iswipe kuba nzima ngoba asizo zonke izinto lezithatha iswipe. Njalo ezithatha iswipe iba imali yakhona iba iphezulu kakhulu ukudlula nxa uthenga ngecash plus ama-swipe charges. So yikho ubona abantu kusiba ngcono ukuba sizotshona silayini lapha sidinga imali. Ilanga lithisa labo COVID-19 laba seminyeni siyagqobana, imikhuhlane siyathelelana, akusela kuvikeleka, hayi sithwele nzima kakhulu. Asazi ukuthi uhulumende angenzani, azame ukubona kube ne-cash eningi isekulethayo ngoba at the moment hayi akusaphileki.
Umnumzana Njabulo Moyo uthi ukuswelakala kwemali kudala ukuqansa kwentengo yempahla lokumemetheka kwe-COVID-19.
Ukuswelakala kwemali emabhanga kudala ingozi yokubana abantu bebemethekise umkhuhlane we-COVID-19 i-corona. Ngenxa yokuthi kuyabe kungela ama-1 meter okumele siwatshiyelane sinanzelela ezempilakahle. Okwesibili sikunanzelelayo kubana ukuswelakala kwemali kuyadala ukuthi intengo zezinto ziqanse. Kuyadala njalo ukuthi intengo into zokuhambisa imoto zokuhambisa ezinjengabo Zupco zigcina seziqansa. Ngenxa yokuthi imali ayibambeki, ngenxa yokuthi kufunakala imali yohlobo lwe-cash endaweni eziningi.
Usomabhizimusi osakhulayo umnumzana Michael Ndiweni uthi uhulumende kathathe amanyathelo.
Umnakano wami ukuthi okubangela indwendwe ezisemabhanga, okokuqala kuswelakala kwemali emabhanga sibili, kodwa okunye sibili ukuthi even la abantu abasebenza emabhanga kungani bathatha isikhathi sabo, kungani babona abantu abaqakathekayo baba bethatha isikhathi sabo bedonsa ukuthi baseve umuntu oyedwa. Yikho-ke kunjalo-ke ubona indwendwe zingasapheli. Kodwa-ke imali siliyasilela, so ngathi uhulumende ngafaka inxenye amanye amanothi amakhulu.
Olwela amalungelo oluntu engumabhalane wenhlanganiso ye-ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi lokhu kubonisa ukwehluleka kukahulumende.
Indaba yokuswelakala kwemali iyabonisa ukwehluleka kukahulumeni, bavalile imali emoyeni bazama ukuthi beyincindezele kodwa ikheshi yabo kayikho. Kuyatshengisa ukuthi konke abangabe bayakuzama akusebenzi sebehlulekile bayehluleka akuthembisi ukuthi kukhona abazakuleta okuzatshintsha impilo zabantu abantu bazaqhubeka bekumakhuzi abantu bazaqhubeka beyilayinela imali kodwa bengayitholi kube sokuspreada umkhuhlane so mbona ngazathi konke nje abakwenzayo kujike kutshengisa ukwehluleka kwabo
udubo lolu lokhu luqhubekela phambili le ndwendwe emabhanga nemagalajini sekuyinhlala yenza ingcwethi zezempilakahle zisithi lokhu kufaka uZulu engozini yokuthelelana lula igcikwane le-COVID-19 lona elikhanya ngalezi insuku selihlasela ubulawayo ukwedlula amanye amadolobho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sisewange lapho esihamba khona leqembu leKwejani Band liphethe idlalade lalo elija. Okuningi asikuzweni kuNtungameli Nkomo weStudio 7 esipha lolu daba.
Sikwenzile njalo iKwejani Band ngendlikizane yedlalade eliphatha indikimba ezitshiyeneyo ezigoqela umkhuhlane weCOVID-19. Nango umkhokeli waleli qembu usizwa ngendaba Ncube.
Isihloko sedlalade sithi Tshintshara Matanga, okutsho ukuba umvalasangwane, isihlahla esithiwa umvalasangwane. Ngakho bekanye ngokuba uNkulunkulu akwenzayo ukuthi kuvalwe amazwe wonke, so ngakubeka ngokuthi Tshintshara Matanga.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha njalo phose zonke ziculwe ngesinambiya. Ngitsho lo muyi uChristopher Shoko watshiya kunjalo. Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi Thandaza, Fukula, kanye lale ethi Uside Kundisolisa. Uthenga idlalade Incube bangakuxhuma njani?
Bangangithola kunombolo ezithi 0778134534. Bangakuba bazithole kimi izingoma ngabe mbambe kuzona izinombolo. Siyakwanisa ukuba sinikeza nama-prize ngokuthengiselana.
Abalandeli ke ungabatshela waphi amazwi?
Balandeli abasekeli ngiphambi kuba baqhubekele phambili ngokungisekela khona kwabakwenzayo nami njalo lokho ngiqhubeka mbanikeza izingoma ezintsha nokufundisana ngemiculo. Ngiyabonga.
Uphuma ke enkundleni usizwa ngendaba Ncube leqembu lakhe leKwejani Band ngale.
Siba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.